Ngicala ngokuthi thina sibizwa ukuthiwa si-Youth Empowerment Forum, ngokwethu siyi-think tank, angithi. Esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali. Angithi lento nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholeyo ukuthi sesihamba sibuze imibuzo efana nokuthi lapho abadinga khona imali leyi, isithi emabhanga, ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi. Njoba babelanda i-bank bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bancedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwaqala. Okwesibili, kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana nje isikhathi lesi esikizokuyagodola, bathola yini lapho kokucatshiswa yilaba bantu abawalanda bethu bazobanika imali. Okwesithathu, sakhayela i-security consent bavukela abantu laba ekuseni belanda amabhenki. Ibhenki layo yabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba njengoba bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically, yinto esikade sizikhangele. Sakhondasa-ke sasingena ngama-questions lawa ebantwini, sadinga i-information yethu le. Sithe ngokuyithola sase siyihlanganisa, ngasikafiki ku-conclusion yokuthi sithi singanika i-summary yokuthi sithi okay, yikho lokhu esikunjani esikutholile. Safuna ukuthi siyikhangele, siyihlalele phansi i-information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo. Siyikhangelile sisho ukuthi hayi i-conclusion abantu abafike kuyo abaningi abakhala ngalokhu ngendaba leyemali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo, uZulu uzafinyelela njani i-information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangelele ukuthi sikhulumisane labo yibo bona laba abamabhanga, yibo abantu esikhangelele ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxenye mhlawumbe kabakwazi. Njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga lento bayayazi kodwa engxebe ngayazi. Senze ukuthi kube betshengisele labo bephume egcekeni, hayi into le kumbe bayayazi kumbe ngabanjani kumbe ngabayazi bona yibo ababeza kutho labo bekutshengisile njengoba thina sebe sesiyiphumisile indaba, I mean like ama-conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapho emabhanga, ikakhulu khona ukuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona, likubone njalo kuthole kungumomja?
Into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani. Kwesinye isikhathi ama-queues lawa awatholi, kwesinye isikhathi awathola. Thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benika abantu ama-lump sum. Singathi ngelanga bethi bona bathi bale-cash limit ye-$50. Why bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeviki benika abantu i-lump sum ukwenzela ukuthi labo bengabi kungabi lama-bank fees amade, one. Two, kungastrain ama-social relations.
Nxa usithi kungastrain ama-social relations uthini kahle?
Ngisho nje khona ukuthi kanti kathesomakhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuyiza ukupeleda imali namhla i-50 cents ukuthi ngicela i-50 cents ngengiye edrobheni ngiyadinga imali, uphenduke usugagasa usuthi angiyitholanga. Sasuyenze njalo awuyitholanga. Lapha siyenzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle. Lisikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto. Bona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements, kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi i-position yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela kumbe ludubo oluzaqhela? Sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu.
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus, umsebenzi wokuzi kaZulu ukuthi uZulu siphathiseni sonke singela kubandlululana, singasebenzisi ukuthi fombe ipolitiki, hayi sibonisane ukuthi siqeda udubo, ngoba udubo alukho emzini womuntu oyedwa, lusemzini womuntu wonke, alubandlululanga udubo lolu.